sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 11 kuMvimbitho 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
To make about the money we are making available for COVID is that we are not pretending that the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria is suddenly going to become the Global Fund to Fight AIDS, TB, Malaria and COVID. We have to maintain our focus on AIDS, TB, Malaria because these are the diseases that are killing most people.
Abinhlanganiso ye Global Fund isephe iZimbabwe imali engena kuzigidi ezingamajumi amabili lanhlanu zamadola emelika eyokuphathisa kunhlelo zokulwisana lokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Asiboni ke kuyiqhina eliyiqondileyo kumbe elisizaceda udubo olukhona. Iqhina eyiqondileyo yinje ukuthi sibe le mali enosonti phakathi kwelizwe.
Uhulumende sesungule iqula athi lijonge ukulwisana lokugugudeka komnotho welizwe lokwehla kwesisilo sedola leZimbabwe. Elaliga lithi seligxilise izijeziso elazethesa umphathintambo obona ngokusebenza kwabacuphi umnumzana Owen Ncube lowake waba ngukhomanda webutho elilondoloza umongameli welizwe umnumzana Anselim Sanyatwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abinhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eGlobal Fund sebephe iZimbabwe uncedo lwezigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola emelika i-$25 million yokuphathisa ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle ukuze luqinise umsebenzi wokulungela ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola lokuphathwa kwalabo abangabe sebefunyenwe belalumkhuhlane. Kubika intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Imali esiyitholise ilizwe akutsho ukuthi sesizayekela ukutholisa imali kumikhuhlane ebesivele siyitholisa imali ngenxa yokusiza uhlelo lwe-coronavirus. Ngoba sebebaningi abantu abalofuba, imalaria, legcikwane lengculaza, njalo kumali esiyitholise ilizwe sibazise ukuba imali izasebenza njani.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Obadiah Moyo obesemhlanganweni munye ubonye kakhulu iGlobal Fund wathi benza konke okusemandleni abo ukufundisa abezempilakahle labantu makhaza ngokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Wengeze wathi kusukela kusasa bazasungula uhlelo lokulimukisa abasemaphandleni ngalomkhuhlane.
This is a very, very good move. You know, we are looking for funds on a continuous basis daily, engaging local.
Kulinyathela elihle ukutholiswa imali inhlanganiso yeGlobal Fund. Siqhubekela phambili sithola uncedo kwezinye inhlanganiso, njalo ukutholiswa okuhlanu ekhulwini kuncedisile ukuvikela umkhuhlane we-corona.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube obekhona laye uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okuphathwa komkhuhlane we-COVID-19 esibhedlela se-Eden Grove.
Kuyasithokozisa kakhulu indlela yokuthi siqhubekele phambili nxa kuzalungiswa isibhedlela sethu. Kuningi okulungiswayo, ziningi izinto ezilungiswayo. We are so excited.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni seMathebeleland North uDokotela Peggy Chimberengwa uthi benza konke okusemandleni abo ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 kuzo zonke indawo lapho izethekeli zelizwe ezingena khona zisiza ezweni.
Into eqhakathekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi make sure ukuthi izandla zabo zigeziwe nxa kuyikudla bedle ukudla okutshisayo. Kodwa ke njengeminister of health sizama ukuthi thina ipreparedness yethu kuma airports la kuma borders ibe khona sichekeke bonke abantu ababuyayo bebengene elizweni bevele endaweni ezijeneyo lezi ezilomkhuhlane esithi thina yi-lock transmission. So abantu bona labo yiyo esibachekayo kulama thermodetectors yiyo esiwasebenzisayo kuma airports. Kule case definition isebenzisayo ukuthi umuntu ovele endaweni onaleyo ile coronavirus kumbeni nxa elama signs and symptoms whether uyatshisa umzimba uyakhwehlela ikwese ukukhangela lena ama-teams ethu sebesenza njani. Sebebakhangela abantu labana nxa elama symptoms sesimthatha sifaka kwa-isolation. Singamfaka kwa-isolation sitestwa ke for i-coronavirus. Nxa i-negative ama-teams ethu sebebalandela ke ezindlini okuthiwa i-self-quarantine for 21 days.
Ngeviki ezayo kule nhlanganiso ezehlukeneyo ezibikwa ziza kuyabona ukuba sizobani olungatholiswa isibhedlela esithenjiweyo eMathebeleland eseThorngrove koBulawayo ukuze silungise ukuhlola lokuphathwa kwalabo abafunyanwa belegciwane. Okwamanje uhulumende uphakathi komhlangano edolobheni leKhadoma leziphathamandla zogatsha lwempilakahle labenhlanganiso ezibona ngezempilakahle ezweni behlaziya ngomkhuhlane wecoronavirus osusabalala ngesiqubu esikhulu emazweni womhlaba ikakhulu kwele China lapho oqalele khona. IZimbabwe ayikabi nomuntu osethe wafunyanwa elalumkhuhlane. UZulu weMandebeleni nguye osehlalele evalweni kulandela ukubanjwa kwalo umkhuhlane kwele South Africa ngoba iningi labantu kulo umhlubulo welizwe bavame ukuchapha umngcele besiyadinga imisebenzi kanye lokudla. Umphathi ntambo wezempilakahle uphe isiqiniseko sokuba izizalwane zeZimbabwe eziseChina zigcinwe kakuhle nguhulumende walelozwe kanye nabamele ilizwe khonale njalo akula ngitsho loyedwa wabo osethe watholakala elalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomiti yetali leparlamente ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seWilkins eHarare sesilungele ukwamukela izigulane ezilomkhuhlane wecoronavirus lokuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa amalunga alikomiti akhuthaze uhulumende ukuba abe lezibhedlela eziningi ezikhangelane lalomkhuhlane endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Inkuthazo le iphume ngesikhathi amalunga alikomiti esethekelela isibhedlela seWilkins. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga alikomiti atshele umhlangano lentatheli izindaba ngemva kokwethekelela lesi sibhedlela ukuba ilizwe selikusibanga saphezulu ekulungiseleleni ukuvimba ukuthelelwana komkhuhlane wecoronavirus. Umgcinisihlalo wale ikomiti unkosikazi Ruth Labode uthi basuthisekile ngabakubona isibhedlela lesi.
Mahlabezulu, iparlamenti ikomiti yehealth sibhodile lapha sazibonela ukuthi na uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile uthiwa yikorona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andi bazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imkhuhlane ezinje.
Lokhu kusekelwe ngummeli wephumula edale leparlamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa yilowo mkhuhlane otshengisela ini ama symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se Wilkins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebenzilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama provinces benze ngokufanayo.
Ophethe uhlangothi lwezimpila kahle kumanisiphala umnumzana Prosper Chonzi uveze ukuba wasesibangeni sokuthi ukube lezibhedlela ezinjenge Wilkins ezigabeni zonke zelizwe.
Thing is starting, we will respond for the nation. But the idea, which is what we're trying to build in Kaduma this war week, is for all the other provinces to be prepared.
Sifuna ukuba ezinye indawo elizweni zilungele lumkhuhlane. Ezimbabwe kulama local authorities awo madolobho angu-32 kodwa ukulungiselela kwabo lumkhuhlane kakufanani. Umzekeliso eVictoria Falls bekuhlukenela kwezinye indawo. Sifuna ukuya eBait Bridge eMathebeleni South laseMidlands. Ngobulawayo kulegceke lendizamthina lakho kumele silungise.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esingathandanga ukuqanjwa igama sithi lokuthandabuza ukuthi uhulumende ngempela usilungele ukumelana le-coronavirus.
Mina ngokubona kwami hatshi angiboni ukuthi silungiselele njengelizwe leZimbabwe ngenxa yokuthi sathola ukuthi impahla ifunakalayo ukuthi sizivimbele kulo umkhuhlane ufana lama-mask asilawo lapha eZimbabwe. Njalo ngizakuthiwa kumele athenge phandle kwelizwe, siyakwazi ukuthi ilizwe lethu asila mali yaphandle, foreign currency, ukuthi senze lokho. So ngibona ngani hatshi asikafiki isibanga sokuthi sithi silungiselele. Phezu kwakhona oko siyananzela ukuthi kulo munye oko wabanjwa kuviki edluleyo kuthiwa layo becatshangelwa ukuthi kulo mkhuhlane lo. Kodwa sidane kakhulu sizakuthiwa uphumile kungela muntu omnanzeleleyo ukuthi ubephumile. So lokho kutshengisa ukuthi nxa kungaba lo muntu oyabele elumkhuhlane lo, zikhona indlela zokuthi abantu laba kwanise ukuthi bacatshe bephume bespreada i-disease le.
Amalunga ale committee aphinde ethekelela isidlulweni sendizamtshina eseRobert Mugabe International Airport, lapho abafumane ukuba ilizwe lifuna imali yaphandle kwelizwe ukuze lithenge eminye imitshina yokuhlola abantu nomkhuhlane lapho bengena elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus oqhamuke kwele China usubulele inkulungwane ezidlula ezine zabantu abazinkulungwane ezidlula ikhulu lamashumi amabili bafunyanwa belawo. Okwamanje lokhu usabalala ngesiqubo esikhulu emazweni athuthukileyo anjengeItaly, iMelika lamanye. Kuthi kwele South Africa kulabantu abayisikhombisa asebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende namuhla usungule iqula athi lijonge ukulwisana lokutshabalala komnotho kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Inyathelo leli liza ngesikhathi idola lelizwe selehle isisindo okumangalisayo. Idola leMelika elilodwa namhlabe lithengiswa ngamadola eZimbabwe angamatshumi amane, okuyinto etshiye iningi likhuza umhlola. Umphathintambo ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi nguye ozakhokhela leli qula, njalo amalunga alo agoqela abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa, abakugatsha lwe-Presidential Advisory Committee kanye lamalunga ogatsha lwe-Monitoring Policy Committee. Iqula leli laziwa ngokuthi yi-Currency Stabilization Task Force. Uncube uveze njalo ukuthi amabhanga asezavunyelwa ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe kungela migoqo, njalo kungela kungenela kakhulu kwebhanga elikhulu lelizwe. Wengeze wathi iqula lakhe liza kuqula imithetho ephathelane lamacala okuthenga kumbe ukuthengisa imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho ukuze izephulamthetho zijeziswe kalukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi kaboni iqula likancube leli lisenelisa ukuvuselela umnotho welizwe nxa kungaqhubeka kungela lutho oluzwayo oluthengiswa iZimbabwe kwamanye amazwe.
Esiza kuvuma ukuthi ukuqondisa indaba le e-foreign currency asontelula, ikakhulu nxa njengelizwe thina singenelisi ukulungisa impahla zokuthengisa emazweni eziningi njengalokho esikwenzayo. Njalo kuyisikhathi sokuthi sehluleka ukuthi sithole izikhafu ezeneleyo ukuthi sizifide njengelizwe, okwenza kubana nxa ukhangela i-economy yethu konke okucrucial ekufunayo ikuthola ngemali yangaphandle kwelizwe. So i-demand ye-foreign currency esilayo iningi kakhulu kule capacity esilayo. So that deficit ngokwayo yenza kube nzima ukucorrecta noba ukuqondisa i-economy sisiya phambili.
Ukuliberaliza i-exchange rate akwenzileyo nxa ungachasisela izakhamizi emakhaya ngesintu njalo ngamafitshane kuyini akwenzileyo kahle kahle? Kuyini umahluko osukhona?
Obekusenzakala antiingana zethu besilento okuthiwa yi-interbank rate adokusetshenziswa khona amabhenki. I-interbank rate ngokwayo i-rate laphana ibiliberalizwe ngoba amabhenki besenza kuthiwa iwillingbuyer willingsela. But amabhenki entweni yaleyana ade gayidwa i-reserve bank abengavunyelwa ukukhwela nge-certain percentage loba i-exchange rate singahlanya bona bekhweza bengahlanyi njengokuhlanya okwenzakalayo. But osukusenzakala kathesi sebethe bavumela ukuthi osithi ngama-economic actors adlale kodwa amabhenki through i-system ebeyekuthiwa yi-routers. I-routers system okuyi-platform okuyikho lapho amabhenki a-athengiselana khona lokuthenga i-forex bethengela ama-customer abo. Ama-customer kungamakampani lathi abantu bavuma njalo ukuthi ama-bureau change angene ku-platform le abe lamadila abadilelayo for ama-requirements okubana njengokuthi ikampani encane ingaya ku-bureau change ifuna ikaenkazi sithi ngathenga ku-platform lena. Yikho ukuliberaliza abazama ukukwenza bakhipha njalo oyi-capping ngade kusenzakala i-reserve bank othi iwengani ivulile impompi kodwa ingabona anizithelela kakhulu ivale.
I-task force kaMtholincube le ubona iphumelela yini kunjongo yayo yokuvuselela umnotho?
Sesiqinisweni anti i-task force is not a new phenomenon in terms of global economics. But the challenge is there's a serious confidence problem within the Zimbabwean economy among actors, especially in the banking system. So as let i-task force let amasotsha omethen ungayintelanisa ukuthi i-confidence ne-trust ingabunjwanga akusoze ukuthi incede ngalutho.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Sixhume njalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo laye othi kaboni iqula leli linceda ngalutho.
Isikhathi esidlulileyo sibone konke okwenziwa nguhulumende kusiba yize akubi yinto encedisayo. Okuyethulwe namhlanje lugatsha ke lukhangele zemali lunganceda isikhathi esifitshane ke kulabo aba-exportayo ngokuthi sebezathengisa phela imali yabo ngerethi abayifunayo. Balutshwana ke labo ke aba-exportayo nxa sikhangela i-production ekhona ke kuleli lizwe. Balutshwana ke abazabhenefitha ke ngaleyi ke uku-liberalization ekhulunywayo. Okuzayenzakala ke ukuthi abama-cartels ke laba abayibo ababambe izikhwama zemali ezikiridini lapha bazabanyela ukuthi intengo yezinto ke ikhuphuke ngokuthi sebezazi befakela amarethi awafunayo besenzela nje ukuthi kuthole ke phela inzuzo bona. So asiboni ke kuliqhina eliqondileyo kumbe elizaqeda udubo olukhona. Iqhinga eliqondileyo yinje ukuthi sibe le mali enosonzi phakathi kwelizwe. Aluba u-SI 142 uphiwe nje abantu bakwanisa ukusebenza ama-currencies achieve i-basket of currencies.
I-task force le esibunjiwe kumbe ngithi iqula ngenjongo yokuvuselela umnotho libona iphathisa yini?
Hhayi, asiboni ke leli qula ke liphathisa. Sesibone phela amaqula amaningi lapha sike sabona ke enye i-task force kuthiwa ngeyempuphu. Sathe sabona enye i-task force kuthiwa ngeye-foreign currency. Kusincedi ngalutho lokho, asiboni kuzanceda njalo elakusasa.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Oke wabanga umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden unqobe ezigabeni ezine phakathi kweziyisithupha ezivote izolo kukhetho lwama-primaries ebandla lama-Democrats. Sebesele bebabili yena uBiden loSenator Bernie Sanders. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa utholakale emsulwa ngomthethwandaba we-High Court kucala abeletheswa elokuqambela amanga idale lephalamende lalapho athola imali yosekelo lomkhankaso wakhe lapho edinga ukuvotelwa ukuba ngumongameli. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele Malawi, iHuman Rights Defenders Coalition, uzinikele emapholiseni ngemva kokudingwa ukuthi abuzisiswe ngokuphikisa kwakhe impumela yokhetho. Elemelika lithi seligxilisa izijeziso elazethesa umphathintambo obona ngokusebenza kwabacuphi umnumzana Owen Ncube lowake waba ngukhomanda webutho elilondoloza umongameli weZimbabwe umnumzana Anselm Sanyathwe. UNcube loSanyathwe betheswa izijeziso zenotho nyakenye lugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe. Olestate Department lubethesa amacala okuphatheka kundaba zokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisa umbuso weZANU-PF lokwephula amalungelo oluntu. Namuhla ugatsha lwe-US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control luthe lujezise uSanyathwe ngoba waphatheka ekubulaweni kwabantu libutho ngo-2018 lapho kwafa khona abantu abayisithupha. Lothe njalo uNcube utsheziswe phezu kokwephulwa kwamalungelo okugoqela ukwaliswa kwabantu abasola umbuso weZANU-PF ukuthi batshengisele ezitaladeni. Embikweni wethu le enkundleni yeTwitter unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe izijeziso lezi ziveza sobala ukuthi iMelika kayisoze ivumele uhulumende weZimbabwe ehlukuluza uZulu kumbe ukuvumela labo abahlukuluza abantu ukuthi bafinyelele izimali abangaba bezifihle kwamanye amazwe besebenzisa amabhanga eMelika. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo yena usole kakhulu eMelika ngokuthatha leli nyathelo. Sokulamazwe alichumi lanye kuzwekazi le-Afrika aselabantu abatholakale beleciwane le-coronavirus ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isithi igciwane leli selifike kusibanga sokuba ngumkhuhlane ofaka inengi engozini i-pandemic ngesiNgisi. Sokufe abantu abazinkulungwane ezine 4300 kuthi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili 120,000 batholakale belegciwane lomkhuhlane lo. Kwele South Africa okulilizwe elilabantu abale coronavirus abanengi kuzwekazi le-Africa abalegciwane leli babikwase besedlula ichumi. EZimbabwe akukatholakali muntu olegciwane leli lanxa kulabanye abambalwa abavela phetsheya abake bahlolwa becatshangelwa ukuthi balalo kodwa batholakala bemsulwa. Edolobheni leVictoria Falls okwande ukuba lezethekeli eziningi kubikwa inani labavela kwamanye amazwe seliphansi. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande, traditionally izethekeleli ngesikhathi lesi i-period between i-festive season, u-December kusiyabamba u-April, ama-numbers ethu ave ilesivile. But ngenxa ye-coronavirus and the-outbreak yena leyi kusuke kwaba nama-cancellations amaningi, kwayehlisa njalo ama-numbers abantu abasivakashelayo.
Khona kuke kwaphuma imbiko yokubana kungakulo muntu olegcikwane leli oke wabonakala kwenye ihotela, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Ya, kuke kwaphuma ilokuzeni i-report yona leyo, kodwa eqinisweni akhinge bathi behlole umuntu wakhona batholakala ukuthi hhayi ayisiwo umkhuhlane we-corona. And I think most of the report yona leyana kwakungayisilo qiniso.
Manje nxa sikhangele khona lokho okwenzakalayo kakhulu sibona labantu ukuthi bayabuya bevela emazweni amaningi athiyeneyo, bathini abantu abahlala khona ngapho eVictoria Falls, abesabi na ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe ngenxa ye-coronavirus?
Kunatural, it's obvious abantu babe cautious ukuhlangana labantu abavela kwamanye amazwe. But ngenxa yomsebenzi sometimes siyatshiyela konke ezandleni zabantu abafundele lowo msebenzi okukhangela ngokuhlola ukuthi umuntu engabe nama-symptoms na omkhuhlane we-corona. But so far sikabi le problem enjalo, umsebenzi uqhubekela phambili though ama-numbers ethu ayehlile sinye loku okukhanyayo.
Umnumzana Ephias Mambume ngukansila wedolobho leVictoria Falls ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhona le eFalls. Phetheke ezosuku ngebe zihamba phambili. Inhlanganiso yeGlobal Fund isiphe iZimbabwe imali engena kuzigidi ezingamachumi amabili lanhlanu zamadola eMelika ekuphathisa kunhlelo zokulwisana le-coronavirus. Uhulumende sesungule iqulathi lijonge ukulwisana lokugugudeka komnotho welizwe lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.